sonathi sina hopo lesifike sikhangelele kakhulu ke ukuthi abantu bazivuselele izigaba. Na abantu bezivusa ngezigaba balakho ukuvikela umnotho wabo ezigabeni zabo. Balakho ukuvikela ke umkhonomo wabo ezigabeni zabo. Balakho ke ukuvikela ke lezo ezenjiwayo ama minerals ezigabeni zabo. Balakho ukuvikela ke konke okukhona ezigabeni zabo ukuthi kubathuthukise baye phambili.
Selilabo yini labo abantu njalo linethemba lokuthi bakhona bazancintisa?
Abantu bazele bekhona esikukhangeleleyo ke sikhangele ukuthi umuntu esimkhangeleleyo kabe ngumuntu olohlonzi, kabe ngumuntu owaziwa ngabantu, kabe ngumuntu ke ozehlisayo ebantwini, abe ngumuntu njalo othandwa ngabantu. Abe ngumuntu olalelayo abantu nezinto esiloku sazikhangelisa sazigcinelisa ngoba abaningi asebetshengisile ukuthi bazimisele ukuthi bamele ibandla. Kodwa okwakahlesi sikhangelisa ukuthi ke ukwenzela ukuthi sithole abantu abazakwenelisa ukuchasisa imigwalo lethu lelo esikhuluma ngayo imanifesto ihambelane la kulokhu okusesisekeleni sombuso weZimbabwe. Beneliseke ukuthi nxa besima edale, kube besima emakhansilini, kube besima ku-provincial council, babe lakho ke ukuqathanisa bakhangele ukuthi ke lezo zinqumo ke ziyangena ngena ngokunjalo zilandela isisekelo sombuso welizwe.
Ukukhetho lolo lokudinga abazancintisa ama primary elections lizalwenza nini? Siyabona kuyalwiswana kwamanye amabandla, bathini abantu kathesi kuyeselikuqoqa.
Sesifunde ke i-experience esibe layo kwi-MDC kusukisela ngo-2000 ukuthi nxa kufika khona isikhathi, isikhathi sonke abantu bayalwisana. Esesikukhangeleleke ukuthi abantu abasezindaweni ezihlukeneyo sifuna baqale bona babe yibo abalwisanayo, bavumelane, bakhulumisane ukwenzela ukuthi nxa sesisiyafika njengebandla sibe le ndawo ezilitshwani ke eziyabe sezidinga ukuthi kube lokuncintisana kwama-primary. But ke indawo eziningi abantu bayabe sebevele sebezimelele ukuthi hhayi thina besikhangelele unakazibani kumbe usekazibani ukuthi abe nguye osimelayo. Lokho kuzakwenza ukuthi sehlise ukuthi abantu bacine bejikiselana njengesikubona kusenziwa kwamanye amaphathi. Sikhangele ukuthi ukulwisana lokho kube nganeno ngoba abantu bona bayabe sebekhulumisene. Esikubalekelayo ukuthi sinaze sisondele kakhulu thina njengenkokheli zebandla. Mhlawumbe ufike endaweni ngingumkhokheli webandla bese ngikhanya ngikhuluma le candidate ngoba sivele siyazana phela phambilini. Abanye bese becabanga ukuthi hayi lo kuthi ukuthi njengokade sikhuluma lenkokheli yebandla kusho ukuthi nguye asebefuna ukumshesha. Kusuka-ke bese kudala ukuthi abantu bese bexabana khonoko. So sikuchiye-ke ebantwini ukuthi baqale bakucungulule bathi ngase behlulekile lapho abehluleke khona yikho singelela khona ibandla. Engingakutsho yukuthi hhayi endaweni eziningi sikile kulokusana kulokuzwanana. Zisesenditshwani-ke indawo okungakabi lokuzwisisana khona esibone ngani sizagcina sesiya kuma-primary.
Kuyini elikubona ezigabeni? Libone ngani lizaba labantu abaningi abalivotela?
Uyabona-ke singakhangela kakhulu ukuthi abantu baningi kumbe kakabakho baningi kusuka kube lo khophe oluthile. Kulabanye abantu bevela kwamanye ama-political party bebuya enhlanganisweni yona leyo okuyabe kubizwe khona umhlangano. Ngoba ungakhangela-ke abantu abaningi ababuya mhlawumbe emhlanganweni yamapolitiki kabafiki kumbe yona i-1 million. Kodwa abantu abavotayo ngaso sonke isikhathi bayafika kumbe khose sithi kubo-3 million. So ngezinye indlela kuyabe kulabanye abantu ababekhona ebengazi emhlanganweni kodwa abakhangele ukuthi laba esibavotelayo bona basiphatheleni. Ubuningi babantu kayisike ukuthi okutshengisa ukuthi iparty yawina. Ngingakunika umzekelo ukuthi ngo-2013 akulabandla eselike laba labantu abaningi njengabantu aba-adreswa ngubaba uTsvangirai engakathi e-White City lendaweni okuthiwa kuse-Freedom Square e-Harare. Angangingaza-ke ngibone kumbe kangingaze ngibone kumbe angikhona ukuthi ngizababona futhi abantu engababona bebaningi benzakani. Kodwa sikakufica ukuthi hhayi impumela yekhetho ayithumanga kuhle nanxa abantu ababesiza emhlanganweni yethu impela. Nxa singakhankasa ngokuyathengisa abantu lolu gwalo esivela kulwenza kuzaba lula-ke ukuthi abantu bakhethe into abayaziyo ukuthi izabanceda njani ingakusasa yabo.
Kodwa bamamukela njani umkhokheli webandla lenu uNkosazana Thokozani Khupha kuzo zonke izigaba zelizwe leMashonaland langaphi?
Sasithe thina-ke lolu gwalo luzalontshwa koBulawayo kuphela sizoze sidinge abantu abavela kwamanye amaprovinsi. Kodwa ngibone sengisethuka njengo-chairman we-party sengibona ukuthi bekungela province ekade ingalethanga abantu bezivuyela ngezabo izimali ingalungiswanga imali yi-party. Khonokuyana kodwa kutshengisa ukuthi iyamukelwa-ke izigaba zonke zelizwe.